So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sikhanyelela kakhulu ukuthi i-violence leyenzakalayo loba ingaphi loba ingaphi. I saw violence yokuchaya kuphela, i-violence yokumuchamathu, i-violence yokungathole into okumele bazithole, and bahlupheka kakhulu, and yiba baswele imisebenzi, yiba bahluphekayo.
Amakhosikazi amaningi eZimbabwe abikwa lokho ebhekane lohlupho lobudlwangudlwangu empilweni zabo, ekhuthaza uhulumende lamalunga edalela ephalamende ukuthi athathe inyathelo.
Bafanele bami bayebacaleni bayechathisa ku-Constitutional Court ukuthi isizathu sikasikhasukwere ngesokuthi thina sibone ngathi silungisebenzi kuthi ngathi kuyisikhathi sokuvota balalithiwa lakhona lezo.
Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere usenqume ukuba umanisipala abalakho ukukhweza iholo lezisebenzi zaphezulu ezinye ezivele zithola iholo elikhulu. Kuwoza Friday, iStudio 7 ilethulela iqembu lomculo elechongogwe Masters lona elisanda kukhwatsha idlalade lalo lesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakhosikazi amaningi eZimbabwe abikwa lokho ebhekane lohlupho lobudlwangudlwangu empilweni zabo, bekhuthaza uhulumende lamalunga edalela ephalamende ukuba bakucwayisise baphume le mithetho yokubavikela ngoba kuvimba intuthuko yesizwe. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana lamhlanje kobulawayo, eya Voice of the Voiceless iVovo, omama bathi ubudlwangudlwangu buqhubekela phambili ngesibanga esiphezulu, njalo inkundla eziningi ezebulenjini sezivame ukukhupha imibiko lezithombe ezikhombisa omama behlukuluzwa. Unkosikazi Miles Moyo, umqondisi weVovo, uthi ucwaningo abaluqhube ngonhlangula lonyaka luveze ukuba omama abangamachumi amahlanu lane ekhulwini bayadlawangulwa, kodwa kuba nzima ukuyamangala emapholiseni ngoba lakhona bafika bengaphathwa kahle kumbe baphinde badlwangulwe.
Sayenza ucubungulo labantu abayi 100 kobulawayo laseGweru. Sikhangelele ukuthi i-violence eyenzakalayo kuma communities abo ngama experiences abanjani, sikhangelele lokuthi ku-access ama healthcare services. Ikakhulu ukuthi abantu bayadlengula kule violence kodwa bayesaba ukuya emapholiseni ukuyakhuluma, ukuyabika ama cases abo. And lokuthi abantu kakhulu bale kule depression baba suicidal, but akula ndawo abakwazi indawo lapho abangahamba khona bethola uncedo.
Osakhulayo unkosikazi Thando Gwinji, okhokhela inhlanganiso ye Youth for Innovation Trust, yena uthi abasakhulayo emhlabeni jikelele abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanye ekhulwini yibo abaphatheka kudlakela baphinde lubahluphe, njalo ngakho umhlaba jikelele kumele uphume lamasu okulungisisa leso simo.
Sikhanyelela kakhulu ukuthi i-violence leyenzakalayo loba ingaphi loba ingaphi. I saw violence yokuchaya kuphela, i-violence yokumuchamathu, i-violence yokungathole into okumele bazithole, and bahlupheka kakhulu, and yiba baswele imisebenzi, yiba bahluphekayo. Kungenxa yana ye-violence yona le, ngoba the moment umuntu e-violated akalakho ukuthi azimele, and akalakho ukuthi athole amathuba okumele awathole ngenxa yokuthi i-violence leyana iyabe imhlupha kukho konke akwenzayo.
Unkosikazi Audrey Moyo uthi ziningi inkinga ababhekana lazo, njalo njengabesifazana kunzima ukuzivikela.
But njengama-sex workers hlangana nenhlupho eziningi kakhulu, ikakhulu amapolisa asithwalisa nzima kwesinye isikhathi sigcina sesifika sesingekho safe masarivini esijijini lapho esisebenzela khona. Bese kusithi kwesinye isikhathi ku-transport kuyaba la ma-tax driver, ama-bogus tax drivers agcina esithatha bese abulala amanye ama-six workers etholakala sefile sesitrangle besetshontshile. So ama-challenges ngalawa buhlungu singabantu abangabomama even singama-six workers angazithi singakulungisisa njani.
Unkosikazi Amanda Nkosi, owe Population Services International, osebenzela esiqintini sebubi lamantombazana athengisa ucansi, uthi kulezi insuku baningi abasakhulayo abangena kuleli bhizimisi njalo kabazazi indlela zokuzivikela ukungabambi imikhuhlane losizo lokwelatshwa ukuba lutholakalaphi.
Ukuba semakhaya vele kunzima kakhulu ngoba okokuqala sikhangelele ukuthi abalandlela zokufinyelela ukuthola usizo ezibhedlela lolwazi lokwazi ukubana imikhuhlane ikhona yiphi nqabe inanzelela inanzele njani lokuzivikela njani noba nxa sebetshayisane ukuthi bayatshaywa bayarechwa ngabantu aqonde ngaphi abone bani akula information oyindlela abazaziyo ukuthi bangathola njani usizo lolo.
Inhlanganiso ye-United Nations Population Fund ithi eZimbabwe phakathi kwabantu abathathu oyedwa wabo oleminyaka elithumi lanhlanu kusiya kwabaleminyaka engamathumi amane lasitshiya ngalonye sewake wabhekana lokuhlukuluzwa kuthi oyedwa kwabane sewake wadlwengula esaseleminyaka elithumi lanhlanu. Ekuzameni ukwehlisa lolu dubo inhlanganiso ye-UNFPA isiqale ukusebenzelana lohulumende weZimbabwe kugatsha lwe-Women Affairs, Gender and Community Development kunye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ngemizamo yokwehlisa udubo lobudlwangudlwangu ezweni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umphathi ntambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere usenqume ukuba omanisipala balakho ukukhweza iholo lezisebenzi zaphezulu. Ezinye ezivele zithola iholo elingamadola adlula inkulungwane ezingamachumi i-$10,000 ngenyanga. Lesi sinqumo sizala nxa uhulumende wayimise ukukhweza kweholo lezisebenzi zabomanisipala kulandela ukukhalaza kukaZulu owamangaliswa ibuningi beholo lezisebenzi zabanye omanisipala elalisedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000 ngenyanga. Kodwa ingcwethe ecubungula ezombusazwe omnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi njengoba omanisipala bamadolobho bekhokhelwa libandla le-MDCT, umnumzana Kasukuwere ukhanya elenjongo engacaciyo.
Yes, ngoba phela siyazi ukuthi vele injongo yakhe ngeyokuthi ama-councils angaphansi ku-MDC ehluleke azondo nabantu. Ngoba phela sekutshengisela ukuthi ama-officials amaningi bavele babevele bengabantu abasebenzela i-DANU-PF. Yena so ubona ngathi engaze bavumele ukuthi baxabane nabantu. Ukwehluleka kuzakuba egcekeni okokuthi nxa sokuvotwa-ke ngo-2018 sokusobala ukuthi abakhona behluleka. Yingqondo yakhona engilayo leyo.
Manje siyabona ukubana ama-council athi wona kawala mali kodwa nxa bezengezelelwa iholo iziphathamandla lezi ezinye siyaziyo ukuthi zihola ama-$10,000. Ubona ungani kuzahamba njani?
Ye, kutsho ukuthi vele isiphatha semali esama-councils vele sesiphela. Kusoba ukuthi ama-councillors bahambe kumthethwandaba bencedisana lama-resident association baye ku-constitutional court bekhuluma bethethe sicala lokuthi uminister yangenela ngendlela eyenza ukuthi behluleke umsebenzi bentshintsha ama-resolution. So vele sokuyi-politics bafanele bame bacaleni bayichathisa ku-constitutional court ukuthi isizathu sikasukuwere ngesokuthi thina sibone ngathi sehluleke umsebenzi kwenze ngathi kuyisikhathi sokuvota bala lithuba lakhona lezo.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhulumende ukhuthazwa ukuba alandele iziqondiso zenhlanganiso ebona ngezisebenza emhlabeni jikelele e-International Labour Organization ezikhuthaza uhulumende ukuba baguqule uhlangothi lwabaphila ngokuthengisa luphathwe njengayo yonke imisebenzi ngokusemthethweni kukhangelwa isimo esesikhona eZimbabwe kwezomnotho. Intatheli zendaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isiqondiso se-ILO Recommendation 204 lesi sibhalwe ngenjongo yokuphathisa ukuthuthukisa imisebenzi yabaphila ngokuthengisa laba banelise labo ukuziphilisa ngendlela yelesithunzi kuthuthukise lo mnotho welizwe kusize ukuqedeni udubo lobuyanga osebubhahile. Osanda ukukhethwa ukhokhela inhlanganiso emela abasebenza bekulolu hlangothi ezwekazi le-Africa eye-StreetNet International unkosikazi Lawrence Banda uthi leli phepha labhalwa ngokubonisana kwenhlanganiso ezimbalwa ogoqela ezimela isebenzi ama-trade unions. Unkosikazi Banda okhokhela lolu hlangothi phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Chambers of Informal Economy Associations zichiya uchasisa phezu kokuba ichoni yona le ILO Recommendation 204.
Leli phepha le Recommendation 204 liyachasisa ukuthi kuyini okuthiwa informal economy worker. Ngumuntu ozisebenzayo, ngabantu abasebenza bengama cooperatives kumbe bengamaqembu abancane ancedisanayo. Siyasibabone omama labo baba abatshayelana izimali emalokitshini noma ngaphi. Khonokhena kuthiwa yi-social group, babe bencedisana ukusebenza bese kuthiwa yi-social economic unit yesikhiwa.
Okunye okumunyethwe kulolu gwalo ethi ludaba lokuba kumiswe ukusebenzisa abantu kungelambadalo osekuvamile elizweni abamankampani bekhala ngelokuthi imali iyasilela.
Kuyafana lokuthi ziyazisebenza lezo zisebenzi ngoba ziyabe zingavikelwanga umthetho ekutheni zithole iholo lazo. Njalo abantu abazisebenzayo bagoqela abezimbuli abasebenzayo bangabe besebenza beyibo abathanyelela iinkukhu zethu esizifuyayo kumbe beyibo abathengisayo ema-flea market ethu lasemisikeni yethu kodwa beyizihlobo zethu. Laba bantu abala contract, laba bantu abala mthetho obavikelayo kumbe ongabe ukhuluma ngemisebenzi yabo ukuthi ubachasise njengezisebenzi.
I-Recommendation 204 le ikubeka sobala ukuba kumqoka ukubananza abaphila ngokuthengisa bahlonitshwe njengaye wonke umuntu ngoba belehlandla abalidlalayo kwezokuthuthukiswa komnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla lapho esixoxa khona ngodubo lokusilela kwemali emabhanga. UZulu esongolala phandle kwamabhanga emelela yona ingcosana esiphiwa uZulu ngelanga. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama wele Melika lamhlanje wethule umbiko wokunanza izigidi lezigidi zabakubutho labake baba kubutho emkhosini owenzelwe emathuneni awe Arlington National Cemetery duzane lesigodlweni iWashington DC. Ele German libike ukuba izisebenzi zonke zesigodlo salo kwele Afghanistan kazizange zilimale ngemva kwesehlakalo sokudubuka kwebhomba ebelitshiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalwa icwatsha abesi-Taliban esigodlweni lesi. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Ngesikhathi sempi yomdeni kwele Melika, owaye ngumongameli ngaleso sikhathi uPresident Abraham Lincoln, wakhuthaza uZulu welizwe lakhe embikweni owathiwa igama lokuthi yiGettysburg Address ukuthi kulondolozwe inkululeko eyalelwa kanzima ngababe phambi kwabo. Amazwi ombiko wakhe lo, lokhe eyisibonelo esihle lalamhlanje elizweni leli. Lamhlanje ele Melika linanza ilanga lamaqhawe aphilayo latshonayo ele Veterans Day. Ichayela ihlombe labo abesilisa labesifazana abazinikelayo impilo zabo ukulwela ukulondoloza inkululeko lokuthula laleli lizwe. Ikhefu ele Veterans Day linanzwa mhla ka 11 lweziminyaka yonke, njalo laqala ukunanzwa ngemva kwempi yomhlaba yakuqala eFirst World War ngomnyaka 1918. Limpi eyaliwa ngamazwe abalisa awezwekazi le-Asia, ele-Africa, ezihlengeni ze-Pacific, emazweni awe-South America kanye lase-Europe, yachazwa njengempi enkulu kulazo zonke, laloba kwaba lezinye impi ezalandelayo okwenza umongameli Dwight Eisenhower ngomnyaka 1954 waqhelisa leli khefu ukubana ligoqele ukunanza bonke abasebenza kubutho abaphilayo labatshonayo. Uhulumende weMelika uqhubekela phambili lalamhlanje eqinisa inhlelo zokuthuthukisa asebaqeda indima zabo zokuba kubutho asebaphumayo. Umongameli Obama esithi ukunanza amaqhawe ethu azinikelayo impilo ukulwela inkululeko lenhlala kahle kaZulu ekhona elizweni leli elihle kangaka kuyinto eqakathekileyo. Wathi yena sifuna ukubona ukuthi lapho sebebuyela empilweni zabo zansuku zonke besuka kubutho babuyele kungela bunzima ababhekana labo ukuze baphatheke labo kuphupho lenhlala kahle yaleli lizwe ele American Dream libe sobala kubo lemuli zabo. Ilanga ele Veterans Day lamhlanje kalisananzwa njengenjongo yempi, kodwa kuyikujabulela kanye lokuba yisikhumbuzo sabazinikela impilo zabo ukuyalwela ukulondoloza inkululeko elizweni. Linanzwa njalo emazweni afana labo Bhilithane, eCanada, eSouth Africa lamanye amazwe omhlaba.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Ngapha kwele Melika kube lokhetho olukhethwe khona umnumzana Donald Trump owebandla lama Republicans. Kodwa ke sikhuluma nje kulobudlwangudlwangu osebuqhamuke emadolobheni amaningi uZulu ekhonona esithi umnumzana Trump kafuni ukuthi abe nguye umongameli welizwe. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Bakhona basestaratini babuthene ikakhulu emzini kaTrump lapha eTrump Towers lapha bakhona bani
nxabe gijigijima khonapho-ke wena ubona zani khonoku abakucelayo kungenzakala yini kumbe bazikhulumela nje?
Yikutshengisela nje ukuthi kubonakale imicabango yabo le mizwa yabo ngalokho okwenzakeleyo. Eqinisweni masibheka ukuthi kwenziwa kanjani ezokhetho lapha kuleli lizwe, akuqalanga namhlanje lokhu okwenziweyo. Abantu bayavota i-electoral college leyo-ke yiyo eba yiyo ekhetha umongameli, akuqali namhlanje lokho. Ayisikuthi kungaba into etshintsho oluzakwenzakala ngenxa yokuthi abantu basestratini nabantu abatshengiselayo imizwa yabo nje labo abakucabangayo ngalokho okwenzakeleyo.
Ubona zani kuzaphetha ngani abantu laba abatshengiselayo?
Abazobuyela ezindlini bayeqala kasha kutsha ukucabanga ukuthi benzeni ukuba mhla ka ngo-January uyabeka uTrump ukuba ngupresident.
Ye, siyabona njalo-ke kulezinye indawo lapho abantu besimuslim kuzobuyakela labo abakuza bangani bakhahlamezwa nje endaweni ezijiyeneyo, kungathini ngakhonokho?
Hayi, lokho yinto sokumele-ke siyikhayelele ngoba uyabona ukuthi abantu laba abaphansi bayenza lokho ababekutsheliwe ukuthi bakwenzi ngabantu ababusayo. So ke lapha singabheka thina ukuthi khona inkulumo zika Trump lezi ukuthi abantu abaxotshwe, abantu abakhahlanyezwa, abantu ababotshwe, akade ezikhuluma ku election campaign lapha ku campaign. Nxa ke sebe yibo ke abasebebusayo, hayi siyakukhangelela ukuthi bazakwenza ke laba abantu abaphansi khonokho ababevele bekhuluma bese bazakwenza ngalesi sikhathi besa campaign.
Ngakho ke kumele ukuthi umnumzana uTrump ayenzele ngakho lokho baba kokhere
kufuna yena njengoba enguye umongameli enguye obatshela ukuthi benzeni ahlakhulume aphume emgceke ukuthi hathi lokho akwenziwa asikeni lokho asikeni lokho ngoba into enkulu ebekade vele icelwa ngabantu ukuthi khona ibuzwa ngabantu ukuthi uzolihlanganisa kanjani alibambanisa ilizwe inkulumo zakhe akade izinika lezi ebesenza ukuthi ilizwe kube lokungathandani lokungazwanani.
Alo ke ngumnumzana Mpari wa Gwegwerere obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 bexoxa ke bese New York. Lokhu sikudaba olufanayo ukunqoba kukasomabhizimusi umnumzana Donald Trump akukhetho lokudinga umongameli omutsha weseMelika sekuthiya abantu abaningi bebuzana ukuthi kuzozala nkomone ekuqondisweni kwamabhizimusi akhe. Ukuze sizwe ukuthi ukhona umthetho na ungavimba umnumzana Trump ukuthi abe ngumongameli waseMelika njalo eqhuba amabhizimusi ake, uMike Hobe oStudio 7 uxoxe lo mnumzana Velile Dube, ingcwethi yezenotho osebenza lenhlanganiso yamabhizimusi eZimbabwe National Chamber of Commerce.
Ngokubona kwami angikholi ukuthi aluba ubengavunyela ubeza kwansi ukuthi angene umncintiswano nalowo ukuthi amele ukuba umongameli weMelika. Ngibona akula lutho olubi ngakho. Mina ngokubona kwamambono lutho olubi ngakho.
Uke wazwa lo mthetho ongamvimbela ukuthi abe ngusomabhizimusi phambi kwalokho engumongameli?
Hhayi, angizwa ngumthetho. Isikhathi sami ngikhona khona apha eMelika angizange ngizwe ngitholakane umthetho ovimbela ukuthi alube bengamela ukuba ngumongameli weMelika.
Kukhona yini angahlangana lakho nxa kuyikuthi angaqhubekela phambi esenza amabhizimusi akhe?
Mhlawumbe mina umbono wami ukuthi ukwenza kwakhe kwamabhizimusi kungasiza ilizwe leMelika kakhulu. Ingani? Ngoba umuntu lwana ibhizimusi yakhe yonke iseMelika. Nxa kuthiwa kunomuntu ofuna ukuthi isizwe seMelika siphumelele, kuyabe kunguwena lowo ndoda ngoba impila kahle yakhe yonke iseMelika. So mina I believe he has vested interest and he is very, very, very much posed to make sure ukuthi kuyaphumelela okweMelika.
Kodwa inkathi ezidlulileyo abomongameli isikhathi eside babenikeza ama-business interests abo kulabanye abantu ukuthi bamanage la ama-business akhe. Umnumzane Trump uthe uzokhetha abantwana bakhe ukuze baphathe ama-business akhe. Wena ukubona njani ngalokho?
Mina ngibona kulungile sibili ngoba amboni ukuthi ngoba sengumongameli welizwe kumele anike omunye umuntu nje noma nguZulu kumbe ngubani. Kanika abantu bakhe akulethe lokulonga ukuthi abantu bakhe baqhubeke le-business yakhe. Amboni lutho aluba yena ubelokhe thina esithu zaphikelela enguye ogijimisa ama-business akhe esikhathini ngapha engumongameli welizwe, hathi mhlawumbe noma nami ngathi lapho uyaphambanisa, kodwa hayi amboni lutho sikile olubi ukuthi anike abantu bakhe.
Alo ke ngumnumzana Velile Dube osebenza lenhlanganiso eZimbabwe National Chamber of Commerce beqoqa le Studio 7 eseZimbabwe.
It was a Friday my darling. Was a Friday umsebenzi ubokile. Was a Friday my sweetie. Was a Friday ilamba lingo.
Okuliviki kuhlelo Woza Friday, intatheli zindaba iStudio 7 uJoseph Njanji usethulela iqembu leChongogwe Masters lona elisanda kukhwatsha idlalade lalo lesibili elithiwa iHlongandlebe.
Sebekwenzile njalo abafana beChongogwe Masters bona sebekhuphe idlalade labo elesibili abalethe igama elithiwa iHlongandlebe. Leli dlalade lilandela abalikhuphe enyakenye elithiwa Sekufa Umuntu. Njalo umkhokheli waleli qembu uPrince Danisa uthi lemukelwe ngezandla zombili nguZulu olandela umculo wabo.
Abantu balijabulela kakhulu indawo sesihambekizo sibili sike safika esigodini sila abantu bakhulisile kakhulu. Mhlaka 5 November sebesivesazi senior stars. esigodini ejabula ini.
Idlaladeleli lithiwa ihlongandlebe licindezelwe House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Masego njalo lilengoma eziyisithupha ezibalisa ethi ihlongandlebe wemkami buze ebuthongweni isiphiwo sami omalukazana kanye lethi ukufa. Amalunga eqembu leChongoko Masters adabuka esigabeni seLupane okwenza baziwe kakhulu ngegama lokusoma elithi isiqholo zaseLupane. UPrince Danisa oleminyaka elithumi lathoba munemunye yokuzalwa nguye obhalwa ingoma eziculwa yileli qembu njalo uthi ubhala ngezehlakalo wahlangana lazo empilweni.
Yime ngizibhala ingoma zonke sizihlale. Ngibona into ezenziwa ngabantu kakhulu ingoma ethi Hlongandlebe sibini. Ngibona abanye abantwana hey. Amakikita sibili lapha bahamba khona abantu baze bakhuluma ukuthi hey kunzima lapha la mhlekithi ya lapha ngabatshela sibili abantu ngehlongandlebe ukuthi into enjani.
Amanye amalunga eqembu ngagoqela uSufficient Mkhwebu odabuka eSt Paul odlala i-lead guitar, kukhona njalo uLawrence Moyo ovela eDete odlala i-rhythm guitar ukuthi otshaya ama-drums bambiza uMr Ceremony. UPrince Danisa yena nguye okhalela ingoma aphinde njalo atshayele bass guitar. Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Amajaha eChongogwe Masters abexoxakela pho lo Joseph Njanji we Studio 7 besigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Amakhosikazi amaningi eZimbabwe babikwayo lokho bebhekane lohlupho lobudlwangudlwangu empilweni zabo bekhuthaza uhulumende lamalunga edalela ePhalamende ukuba bathathe amanyathelo. Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere usenqume ukuba umanisipala balakho ukukhweza iholo lezisebenzi zaphezulu ezinye ezivele zithola iholo elikhulu. Woza kuwoza Friday sizwile ke amajaha acula ke eselupane aweChongogwe Masters. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Silichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.